Izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla seku 24 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza namuhla ngemva kokwalelwa ngamapholisa izolo.
So bazama ukuqinda indlela zonke, sizile ukuthi bathe bona uma sebeqinda amabhalothi ephepazi labasoze bafake uphawu lethu oluluthanga.
Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo nanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olwabonakala lulengxaki ezimbalwa. Umongameli Joe Biden welemelika okwele Europe ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wamazwe e-NATO phezu kodaba lwe-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uze wenza umhlangano we-rally okugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo edolobheni leChitungwiza lamuhla. Lumhlangano obuvinjwe ngamapholisa abesithi wona kabasoze awuvumele ukuthi uquthwe ngoba engasoze enelise ukuzowulinda, uze wavunyelwa ngumthethwandaba. Kungelani lalokhu, inkulungwane zabalandeli bebandla le-CCC zithe gwaqa emhlanganweni lo. Emazwini akhe, uChamisa uthe uhulumende wakhe uza kupha abahlali be-Epworth incwadi zokuhlala okusemthethweni, hathi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ohlala ethembisa ukuthatha leli nyathelo kodwa esehluleka. Esizwe amazwi kaChamisa.
Mama hanze uti 2018 takamuroa takamuroa akalopona kuna malawa nasa kamakona kuti malawa gara mbari pochera akua zino gororino aniswena kukot kwa mbari takamuroa ndianinda kukot.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni leChitungwiza lamuhla. UChamisa uphinde wakhuthaza abalandeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kukhetho lwangomgqibelo kuzabelo lezigaba lapho okuzaqutshwa khona ukhetho ngomgqibelo. Kunjalo nje, omunye wabancintisa kukhetho lwama-by-elections unkosazana Linda Masarira, ongumkhokheli webandla le-lead, usehambise udaba lokungamanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll emthethwandaba. UMasarira uthi kumele ikhomishini yezokhetho eZEC imuphe uluhlu olubalulekileyo olisigaba asimelayo eseHarare Central kungakenziwa ukhetho, njalo aziswe ukuthi kulamaphepha okuvotela ama-ballot papers amangaki adindiweyo. Lokhu sikudabalunye sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba uluhlu lwabavoti olwe-voters roll lungacacanga, abesabeli ukuqilibezelwa na?
Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempelaviki, kudala salungisela. Kodwa udubu esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izeki ivele iluhlangothi lebandla lezani. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebe print ama ballot papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombali ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani. Kodwa kwakakusethusi khonoko ngokuthi uZulu wakuleli lizwe usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebeqhathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapho abahamba besithi baye emasimini ibalimisa insimu zenyama thina izizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle ukubangele ukuba izekhi izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje lina lithini njengebandla, alibone na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi ligcilibezele?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikali ezisetshenziswa ngabakhulu ukuqamasela abantu bezana. Yiso isikali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhewu khona lalapho kulokucila khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolesizalwenza kuyanga impela viki isitshengiso ku eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu ngalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulingani kulodubodubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asisakhangelelanga ukuthi ngolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabusa phambili kunokuthi sibakhiye bephakathi kwegodi okulodaka ukuthi bangeke basikhiphe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezifika phose amachumi ayithoba munwe munye 85,775 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Abantu laba abahlatshwe phansi kohlelo lukahulumende lokujova abantu abaningi okuthiwa yi-Blitz. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili 236 abatholakale belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo atshengisa njalo ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Lumhlangano ukhangelelwe ukuhlafuna udaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Kukhulunywa ngodaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utshelele umhlangano ukuthi ucela amazwe aphathise ibutho lakhe ngezikhali ukuze lenelise ukulwa le Russia empini yesilenyanga eyodwa yaqalayo. kunjalo nje umkhokheli webandla lokholo lwamaCatholic uPope Francis unusa amabishop umhlaba wonke okugoqela eZimbabwe ukuthi bamanyane laye umthandazo azawukhokhela kusasa emzameni yokuletha ukuthula phakathi kwamazwe alwisanayo kumpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Intatheli izindaba yethu uMvisigama usethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo mthandazo uza ngesikhathi inkokheli emhlabeni ikhathazeke ngempile. Limpi ibikwa isibangele umonakalo omkhulu elizweni laseUkraine lapho ibutho lakwele Russia lihlasele lelo lizwe kwabhidlizwa izakhiwo kwabangela ukubhubha kwenkulungwane zabantu ukulimala kwabanengi abanye abedlula izigidi ezintathu babaleka bayaphephela kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana kuhlangothi lunye lwamaJesuit umnumzana Kudakwashe Matambo ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwale mithandazo ebandleni lakhe lesikatolika umhlaba wonke.
This liturgy of prayers meant to invoke peace and end to the war and conflict that's happening in Ukraine between mainly Ukraine and Russia. And this consecration is something that's historical in the Catholic Church, in that countries, different places have a special consecration or special dedication to a patron saint. And in this particular case, the Immaculate Heart of Mary, you know, the importance of Mary in the Catholic Church, you know, as a mother, as a warm-hearted figure.
Imithandazo yalolu hlobo yenziwa ngendlela yokuvusa umoya oletha ukuthula lokumisa impi ekhona phakathi kwaberussia lele Ukraine. Okwenzakalayo lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu embalini yabeRoma ukuthi abamazwe kanye lendawo ezijiyeneyo banendlela ebalulekileyo eqondiswe kumkhokheli wabo okufana loMaria.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi edolobheni leHarare engomunye wamakholwa ebandla le-Roman Catholic laye usiphe imbono yakhe.
Nxa bekhuluma nge-liturgy ukuthi liturgy of prayer, bakhuluma khona nge-mass ukuthi khona i-mass iyabe ikhona isenzelwa ukuthandazela ukuthula elizweni le-Ukraine.
Bakhona abesabela ukuba impi le ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ingaguquka ibe yimpi yesithathu yomhlaba. Abanye bengabathi kungeke kwenzakala lokho. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umcabango wakhe phezu kwempile ukuthi kungaphetha sekungeyo umhlaba nalo bahatshi.
IRussia leChina angama omabili nawo mazwe ngibona ungazathi baba iblock esabekayo kakhulu ukuthi umuntu uyabe elesibindi nalo ukuthi angabaqala kunalabo abantu ukuthi ebalwise, amboni siba lalowo mandla kumbe laleso sibindi. Kuzathobelanwa sibili kodwa amboni impi yelizwe lonke esikhathi sizakala. Umumo welizwe uzatshintsha, kuzaba le world order entsha phezu kwalokho, kodwa amboni beChina la bantu bona ngokwabo.
EHarare lumthandazo uzokwenzelwa eSacred Heart Cathedral ngokukhokhelwa nguArchbishop Robert Ndlovu weHarare esebenzisana lommeli kaPope kuleli uPapal Nuncio uArchbishop Paolo Rudelli ukuqhuba umthandazo wemasi okhangelelwe ukuqala ngemva kwehola lesihlanu kusihlwa 5:30 p.m. kusasa. Inkokheli yaleli bandla iveze njalo ukuba zizolandelwa ngokufaneleyo zonke iziqondiso zokuvikela igciwane le-coronavirus ezabekelwa amazwe ngabohlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization WHO kanye lezabekwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane phambilini kokhetho lwama-by-elections. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomgqibelo asegqiba imikhankaso yawo ngesikhathi amanye ekhonona ngesimo esibi sogwalo lokuvota i-voters roll. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, lele-Labour, Economists and African Democrats, athi ugwalo lolu lumaniki-niki ngakho ke akumelanga lusetshenziswe ngempela viki. Kodwa iKhomishini yezoKhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi izasebenzisa ugwalo lolu ilandela umthetho olawula ezokhetho o-Electoral Act. Abaphikisayo bakhala langokwethulwe yiZEC ethi kumele kube lomuntu oyedwa ozamela ibandla elincintisa kukhetho lolu ozavunyelwa ukungena phakathi kwendawo yokuvotela, hathi abambalwa njengalokhu obekusenzakala kusukela ilizwe elithola uzibuse. Bakhala njalo ngokudindwa kwamaphepha okuvota besithi akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Abaphikisayo bathi kukhanya iZEC ibambisana lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuba kuphekwaphekwe impumela yokhetho eyabe ingacacanga. Abamele iZEC lebandla elibusayo bayakuphikisa lokhu. Amabandla aphikisayo angene njani kukhetho lolu ekwazi ukuba i-voters roll imaniki-niki? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti wezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga yokuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje lakudala ma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana oyathi ma usilwa naye abesedobha isigodo, badobha ilitshe. Abanye bazomtshela ukuthi vele ma lingana lo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza enqaba. So wena ma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo wakubayenkalakatha enkinga ngoba omunye umfana yabesithi kakhiphe izicathulo uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba. Ubuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi kwadilizwa yonke into esephiwa kunemba ubusuqalisa ukukhongonona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi iZANU ayidlali kahle. Kuyazakala lokho. Mali maniki-niki voters roll. Vele wawukhangele ukuthi kuzoba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa laba abantu bona bafuna ukudlala lo muntu odlala edilize intshoro, odlala edilize yonke into, edlala kubi nabanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bezoyikhumbula abakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala uNdlovu akuchoyo kule qiniso, kodwa ke loba bekuliwa kubunjwa izitshwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. IZANU umthethi yawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll ifihlelwane. IZANU yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isikulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale, ngivumelana naye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa iZANU kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilize elala ne-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khona ukuthi kwakumele kube kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms kube lenguquko ethize, kanti opposition yakhangela eceleni kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni.
Opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha iZANU embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohle ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu ingabona umlothi yagipika. So manje-ke thina why sisethuka baba Ncube ma sesibona iZANU sigipika phezu kothuli phezu komlothi, thina sivele sikwazi ukuthi injalo ubabhema uvele unjalo. uya kipika phezu komdoda bese simangana sitalisa ukuthi imona sikhawu kanti sizenzani ke le usenzani lobabhema nabe vele sisazi so njengoba usho ncoba ukuthi kuyamela bavotise kunjalo kodizana kumele ikuyekele lokho so kusebenza amamandla amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lapho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ikuyekele bese ithatha futhi iphayikhwe phambili nabe sesiye ama-court siyakomplaina kungasisize ngalutho
ye uyatsho ncoba ukuthi vele lokuya ema-court yokuchithela isikhathi
okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanichayo izanu ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambena ivoteli ithole zero okusihluphayo ukuthi abantu bakithi yibo abancedisa izanu ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu kungaswelakala nxa singavumelana sonke kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phansi
kuyakunceda khona hayi akuncedi njengoba uyatho ukuthi ma kuukuthi i-voters roll imaninginiki kanti manje mina ngingafika ngisithi ngifuna ukuncedisa khonokho okushiwo ngincube ngisithi ngifuna ukuvota ngiyipanishi izanu ngithola igama lami lingekho nizoyenzani hayi kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane bese sisithi maze sisishayiwe sesibaleka bese sikhala kufunakala isagila lapha ange loba ngimela ungangibuza ukuthi isagila bani angeke ngikutshele ukuthi sibi kodwa ngibonani umfuza amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi yokusibhizi sishaya inkalakada ebhubesi ngempala
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i-5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iyarig ubona ngathi ingaphumelela
Ndlovu ngizovota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu-5 million siyasipika angithifisele lokho i-voters roll ukuthi mhlasipika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiyavota kungani kulokhu kuphikisana kungathi isilungu i-contradiction ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyaqala ukuthi i-voters roll imaninginiki okusho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1-2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho
lapha-ke besizilalele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ephupha endawonye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube olilunga le-Freedom Alliance bephupha loKit Tube we-Studio 7 kwezemidlalo osanda kugatshwa ukuba umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uJoel Luphahla uthi bekuvele kuliphupho lakhe ukuqeqetsha iqembu lebhoso intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Luphahla uthi kuyamjabulisa ukuba ngemva kweminyaka emihlanu eqale umsebenzi wokuqeqetsha imisebenzi yakhe isidale ukuba aqhathwe kuqembu le-Highlanders njalo isifiso sakhe ukuba iqembu liphumelele ekudlaleni kwalo
nginesifiso nje ukuthi ukuhambisaneni kweclub i-team ithole ama-results amahle ekwenzela ukuthi loko kusasa ukuthi umuntu ogcine ukusijabulisa kumethe ndo 2006 and for me, I think the coaching is all about decades. In which year, I was going to play the Dutch League. I started my championship.
Uluphahla uza kuqembu le-Highlanders ngemva kokuthiya kuqembu akade elisebenzela ele-Golden Eagles lona elidlala kusigaba se-Northern Region Division 1 Soccer League phambilini kokuqhatshwa liqembu le-Golden Eagles uye wasebenzela iqembu le-Tail 1 lona alingenise kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ngomnyaka ka-2018 umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu wamukele ukuqhatshwa kukaluphahla kuqembu le-Bhoso
engikhangisizani lolela bafana phambili njengoba ukwazi ukuthi thina siyakwanisa ukuthi sibe lama-opportunities amaningi kakhulu kodwa sihlule ukuthi siwasiwahlole kodwa ukubuya kwalo uphahla ngibona ngani hhayi uzabalola ngethemba leli
iqembu le-Highlanders ngesonto lizayemukela eleyada enkundleni e-Power Fields njalo lingena kulo mdlalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo eyithoba mnembili umdlali wenkabeni yenkundla u-Adrian Sila uthi sebe bekhuthazane njengabadlali ukuba bazame ubungcono babo ukuze iqembu liphakame. Eminye imidlalo yesigaba seKhasilaka Premier Soccer League yeviki lathuba munomunye izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala neTrend ngaseFarber Field, iqembu lezeFC Khayelitsha lizemukela leTennis naseNyamunga, iqembu leRentals College lizadibana neleCape United naseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizadibana neleBulawayo Chiefs naseSakuba, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala neleChicken ngaseBaobab. Ngesonto iqembu leWawa lizadlala neleCrimson Bullets ngaseAscot, iqembu leManyika Diamonds lizemukela FC Platinum ngaseSakuva, kuthi eleHarare City lizancikelana lele Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ilanga likaMarch 24 ngelokunanza isifo sofuba emhlabeni jikelele. Linanza imisebenzi kaDokotela Robert Koch, owadingisisa wafumana ukuthi imbangela yalesi sifo ligcikwane leMycobacterium. Lokhu kunika ithuba lokuthi abantu baziswe ngalesi isifo esidala njalo esiyingozi. Ufuba solwahlasela abantu kunkulungwane lenkulungwane zeminyaka edluleyo. Igcikwane elibangela lokhu licatshangelwa ukuthi laba khona kudala njalo lilokhe liqhubeka liguquka. Namuhla ufuba ngesinye sezifo eziyingozi njalo ezithelelwanayo emhlabeni. Nsuku zonke abantu abedlula inkulungwane ezine 4100 babulawa lufuba, kuthi abafika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28000 bahlaselwe yilo lanxa luvikeleka njalo luselapheka. Kungenxa yokuthi lokhu kwenzakala kakhulu emazweni asathuthukayo lapho okulendlala lokungafinyeleli inhlelo zempilakahle. Kucatshangelwa ukuthi phakathi komnyaka ka-2000 lo-2020 imizamo yomhlaba eyokuqeda ufuba yahlenga impilo zabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 million. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla umkhuhlane we-COVID-19 usubuyisele emuva lomsebenzi. I-COVID-19 ithe ithwalisa amagabha avuzayo inhlelo zempilakahle ngomnyaka ka-2020. Inani labantu ababulawa lufuba lakhuphuka okwakuqala eminyakeni elithumi. Lo nyaka, indikimba yokunanza i-World TB Day ithi Invest to End TB, Save Lives, okukhuthaza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokwenqabela ufuba ukwenzela ukuthi abantu bengabhubhi ngobuningi babo. Lokhu kuqakathekile ngoba i-COVID-19 isihlehlela emuva. Ngokuqhuba inhlelo eziningi zokwenqabela ufuba, singaphathisa ukuthi abantu bezivikele, belatshwe, inani labaphephayo likhuphuke, njalo lesi sifo siphele. Uhulumende weMelika uzimisele ukulwisana lofuba. Nguye oletha imali eningi kusikhwama samazwe omhlaba iseGlobal Fund esokulwisana lomkhuhlane we-AIDS, ufuba, le-malaria, eyafika kumadola angamabhiliyoni angamachumi amabili lanye 21 billion phakathi komnyaka ka-2000 lo-2021. Ngokugxila emazweni lapho kulenani eliphezulu labahlaselwa lufuba, siyaseka inhlelo ezihlenga impilo, ezifinyelelwa ngabaningi, njalo eziqhubeka ngokulwisana lalesi sifo. Sikhuthaza abangane bethu ukuthi belandele isibonelo sethu ngokunikeza imali eningi. Ngokuxhasana lathi ukuqeda ukumemetheka kofuba emhlabeni lokuqhuba inhlelo zokulwisana lalo, singahlenga umhlaba kusifo sofuba.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza. Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.